Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlazi mashumi mathathu kuLwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende nalodokotela.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaphambili.
Abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeinta ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukudla nokucela imali.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni. Kwezemaphandleni uZulu wezansi yamaNdebeleni ukhala ngeZulu elinengo laka ladiliza izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaqhubeka lanxa uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini phakathi kwayizolo lanamuhla. Odokotela bezinga laphezulu kanye lelaphansi, ama-senior lama-junior doctors bathi ayisikho ukuthi kabafuni ukubuyela emsebenzini. Kodwa udubo olukhulu ngolokuthi kaba la mali yokugada imijova lamabhasi ngoba iholo labo lincane kakhulu. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo ukuze benelise ukuzinakekela kanye lezimuli zabo. Bathi njalo kumele uhulumende athenge imitshina esilelayo ezibhedlela kanye lemithi yokwelapha izigulane. Ngoba abantu abanengi besifa mahlayana ngemikhuhlane elapheka kalula. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kumele uhulumende aqinise ukukhulumisana labodokotela.
Uhlupho oluselizweni lolu kubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane nabodokotela ngokubethusela, hathi ngokuthi singancedisana njani ukuze si-address i-problem. Yikho njalo nje sizozwa kuthiwa abantu baxotshile imisebenzi. Kasikaze sizokuthiwa hayi, kade sihulumende uthi hayi bodokotela, mina sengisubsidiza kulokhu lalokho, lami sengikhatha even ama-cost. Mchokotho bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Kunzima, bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende nalodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengazi iziphathamandla zikahulumente ezifuna impilo emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho kobulawayo njengomuntu osebenzelana loZulu, ubathini abantu? Kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebehave kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini. Yikho okusebantwini kathesi ukuthi hayi labo basemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya, bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kawulamadokotela ezibhedlela bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-Econet Babu Masiwa uke wakhulumisana labo dokotela laba wathi uyenelisa ukuba khuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho ngoba bakhona bathi mhlawumbe ebekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into elohlupho ukuthi okwamadokotela ngama-conditions of service lo mholo, so it's not about i-pay kuphela. but ukuthi izinto kuze bezisebenzise emsebenzini ezinjengama-glovis lamaphilisi akukho. So uStive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa. So it's a temporal thing, it's not a permanent thing. Ngakuthi hayi madoda, mina ngizabe ngikhipha ini ngokungaka. Kodwa uma sithi 5 months kumbeni how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe it's not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hayi mina ngizangenela ngizabe ndinika okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa kutethi khonkona kwesikhathi esingaka, ngoba ngemva kwaleso sikhathi ukuthi ngithi bazabuyela na ku-strike.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9, sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Umbiko owethulwe isithunywa somanyano we-United Nations okuthi umumo wendlala eZimbabwe usubangela ukuthi abanye abesifazana bathengise imizimba ukuze bathole imali yokuzikhusela uthi abaningi bedanile, kanti abanye ngabasola uhulumende besithi alubana wenelise ukuvuselela umnotho, ngabe impilo kaZulu ingcono kakhulu. Isithunywa lesi sithe njalo labantwana abaningi kabasenelisi ukuya esikolo ngenxa yendlala. Sithe njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni lasemadolobheni bayizigidi ezisishiyagalombili 8 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, yena othi labesilisa labo bakhona asebethengisa imizimba ukuze bathole imali yokuthenga ukudla.
Abesifazane abaningi sibili bazithengisa umzimba, kodwa into ongamelanga siyekele ukuyikhuluma kumbe ukuyikhohlwa engakhulunywanga yisimeli lesi yokuthi nawo sibili amadoda, kakhulukazi amadoda awesincane la esingathi ngama-age akuma-30s, nabo sebetholakala bezithengisa imizimba yabo ukuthi bathole ukuthola imali eyokuthi baziphilise. Nabantwana esikolo sibili liqiniso leli, ngoba sesike saba ne kanyele esiyenzile ezikhangela izikolo kuningi-ningi ezisemaphandleni ukuthi abantwana babuya yini esikolo, kodwa kukhanyakala abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeinta ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukudla nokucela imali. Kuyinto ebangelwa yindlala ekhona kuleli lizwe, kuyindlela kuyindawo futhi ebangelwa ngohulumende kanye nemithetho yakhe ayifakayo. So ngivumelana nakho sibili ukuthi ye indlala yiyo esibangele ukuthi omama kanye nabesilisa bathengise imizimba yabo. Kuyindlala ebangele kakhulukazi ngohulumende ngemithetho yakhe ayifakayo ukuthi nxa izulu lingananga kathesi into zihle zisuke zibe yiwesifo.
Kungalungisiswa njani konke lokhu Nyoni, uZulu weZimbabwe akhona ukuphila impilo engcono?
Lokhu kulula nje ukulungisa. Ukulungisa kwazo indaba yokuthi uhulumende okhona wonke nje azimele yedwa nje, akhithwe asuswe kufakwe omunye uhulumende omutha onezwelo ngoZulu. Ngoba akuna baba otshaya abantwana nxa abantwana becela ukudla, akuna baba oxotsha abantwana emizini ngendaba yokuthi abantwana bacela ukudla. Ngiwuphi uhulumende ongaxotsha odokotela ngenxa yokuthi kuthiwa odokotela bathi bafuna imali abayisebenzelayo ukuthi ikhuphuke? Lokhu kutshengisa vele ukuthi uhulumende uzimisele vele ukuthi hhayi, yena nxa kuyizinto ezinceda uZulu kalandazo. Kathesi abantu bayafa, abantu bayagula, akula mithi, akula bodokotela, kalandako kazihluphi. Kodwa imali eyokuthi alungise ama-t-shirt lokuthenga ama-chicken ini lama-drink ukuthi bamathe besithi batshela amasanctioni uyayithola. Kodwa nxa sesikhuluma ngendaba le yokudinga izimoto ezokuthi athengele ama-chief lani izimoto uyayithola, kodwa imali yokuthi ancede uZulu asize uZulu kayitholi, njalo yabe sesiphikalayo imali. So ukulungisa lolu daba nje kule simple solution yokuthi uhulumende lo kumele asuswe kumbe akhitshe, kumbe yena uZulu ngokwakhe ngendlala anayo sokumele nje azikhiphe aye emgwaqweni ngobuningi bakhe, atshengisele ukuthi hhayi, asisayi emizini yethu until uhulumende lo esepakise impahla zakhe wachiya amahhofisi wasuka wahamba kinye omunye uhulumende olozelo noZulu.
UMnumzana Charles Inyoni ngowenhlanganiso elwela amalungelo i-Occupy Africa Unity Square, sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje izulu elinengo laka njalo lilomoya omkhulu lidilize imizi endaweni ezitshiyeneyo zezansi yemandebeleni. Osokuthiye iningi libhekane lendleko zokwakha kutsha. Kubika intathelizi indaba yethu u-Albert Ncube.
Izulu elichitheke ngomgqibelo langomvulo endaweni ezibalisa emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi laquphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izaniso zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi emawane unkosikazi Busangi Nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Kwabuya umoya wabuya wathatha mazenge konke kwadilike. Engithi ngithi ngiyaphuma ekhaya endlini ngafica emazenge athe phumile, ngapho ngikuzwa kuduma bona amazenge omakhelwane asebebuya phansi kwami. Ngilahlekelwe ngoba shuwa into lapha endaze ngiqalise khona abantu abami lapha abazaqalisa khona ikuthwala nzima.
Omunye okhalezi mathonzo ngunkosikazi Irene Moyo esinye njalo isakhamuzi semawane yena odilikelwe izindlu ezigoqela yamazenge ebiyakho ngezitina eplastelwa ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu.
Sasendlini nje sezwa amazenge siphakama phezulu asiyagaza ukuthi indlu iyaphakama iya phezulu, sezaze kujayeka futhi phezulu kathi sokukwamuke inye kwazawela phezu kweyinye. Ngapha vele sasingakuzwanga ngoba sasikule, sathi khonke ukuthi sokusithi came, sathi siyaphuma safica amazenge la esewetiselwe ngapha kudula usuwele phansi. So zakubona ukuthi moya khona bomkhulu sibili waphosa wasilimaza.
Unkosikazi Siphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njalo akakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Xa ngifika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile, angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawa njani. Dliana la ibidilikile, daliana la ibidilikile, ikhichi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengobona le creek lana semnyango liyana indlu layo engale phambili layo futhi kusho ukuthi ibiyindlu ewayo, umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka zithi azikatholi incedo oluvela kuhulumende. Kasenelisanga uxoxisana losikomithi ogwanda ngalolu daba. Lunodaba olwehlukileyo uZulu usekhuthazwe ukubafunda ukubala lokubhala ukuze abe lempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda, lanxa nje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library uMnumzana Jackson Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqwa sisesemanzi.
Thina ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku age abantwana abaqalisa ukurecognize abangakubona bakulandise. umntwana siba leminyaka engu-3 kusiyaphezulu siyamkhangelela amabhuku esibalawo ukuze umntwana lo ahle ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mqabunko Polytechnic umnumzana Albert Nhliziyo obe ngumhlonitshwa kulumbuthano othi sizwe esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda esisenelisa ukubala lokubhala usengumphakathi owenelisa ukuthi azithuthukise ngoba empilweni yanamhlanje yilaba abenelisa ukubala yilaba abenelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Langaso kufika ulwazi olutsha lolu lwethekhnoloji kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelwanayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumelelo yemhloliso ka-Grade 7 isanda kuphuma njalo kule mpiko eveza ukuthi phose izikole ezine ezansi emandebeleni zehlulekile ukuthola lo yedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda u-Albert Ncube.
Sibonge insizwa yangakithi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile emhlanga we-Studio 7.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councilor Mildred Ncube oka ward 16 kobulawayo ogoqela enqameni egwabalanda extension leLuveve North. Sicubungula ukuthi impilo injani kuleli dolobho ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Akwazi ukuzivuza ukuphambanisisa uclean season abasebenzayo iwadi iclean kakhulu.
Kodwa abanye babesithi ngenxa yokucitshwa kwamanzi abantu bagcina besiyegangeni bese kusiba lengcekeza eningi.
Lokho ngaphakathi mina ngingahlangani lakho kwengcekeza. Hhayi, ngiyayiphuma ngiye emagozini ethi lapho engikhonzela khona angingahlangani ledoti ukuthi abantu balathi idoti egangeni angazi nxa kuyisiyakhathana kakhulu emnakwemigweni. Kodwa hhayi lapho emadozaneni kuclean bayathela izigubhu ngizagcina amanzi akwasebenzise ngenanzekeli vele izigubhu babelahle. Nxa kuyukuthi yalasigubhu uyakwanisa njengami nanti ngisebhakananda la anes. So nxa kuthi izigubhu kazizintithwane nxa ama-timetables awafanani bayachaphakalela bathatha amagogweni othi bazosebenzi. Abanye bayathatha eluvisi ngoba sihambelani ama-timetables ethu. Abancedisani abantu even noma kubana abantu ngesifulekhina amanzi akula mntu engiyokuthi amanzi bebengakwaziyo imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okuthi lawe nxa ungelawo amanzi uze emgqomo yakho uyahamba uyethatha.
Izibhorane zikhona ezisebenza?
Izibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi kwakuzithwala zazosebenzi. Ngiyabona kukuprocess ukuthi bakhulungise.
Kwake kwaba lo dubo lokulahla izithubo solungcono yini lolu hlupho?
Ngikubona ngalo ngemagogweni othi nathi abadobhizi bakhona bahambisa nja. Ngapha ngakithi asilawa amaphampazi abantwana hhayi ngapha ngakithi abuthwa kuhle sinje angazi kungaba lamanye amakhona kumbe angabe ekhohlakala zoni but hhayi mna ngingazeningizikala ngawo ababhodayo edobhizi. Amagogweni othi ngale ngaye ngabona kwenye indawo ekhoneni egangeni ngathi ngathi balasile abantu ithunda imigodla khona ngale ngaze ngakhuluma lo councilor ngathi bathi babalahlela ngapho abantu bakho ngabavela ngabalahlelela igangabeni eliqhalele ngalini aze abayizwe hhayi ngapha ngakini amaphampazi hhayi edla ngiwaboni kangako.
Abantu baphila njani pho? Abanye bakhala ngokuswelakala kwemali, kuswelakala kwemisebenzi, ukudla.
Yilidosi emqoka lolo-ke lolo-ke lisomqoka sibe abantu balaba bengalibanga bakhona izindizi lana zingazange ziyifake indizezi. Hhayi ugqibele mali kebezima kakhulu abantu abakhangelene nabo sinameza izinto azigenezi imali kayikho ungazuke ukuyilayo imali yakhona iyabe isekhadini emuzuzi isefoni nayikwani ngithi hhayi ugqibele ngivala yilo lukhula lolo ngiyalinanzelela kakhulu kunedesi baya ngolwabadala from 65 and above labantwana aba-under 5 years kuya phansi yibo abangabhadaliyo eklinikhi laba abaningi hhayi noma uyadubeka noma akadubeki asehlike kuwahlukanisa ukuthi odubeka ukhanya ngani ongadubeki ikwenza ukuthi ikhaisi
nxa bengabhadali ekliniki ezibhedlela ke
into yempilo vele ngababhatali angesi ngenxa sokuzokunye kuyayobekuthengwa kumbe njani njani otherwise ngababhatali
manje nxa bethola usizo lolo lokuthi belatshwe mahhala ukudla ke kungabe kule nhlelo yini ezibaphathisa ngokudla
hayi inhlelo zakhona silazo sibi
kuyini elinceda ngakho abantu okunye abaswelayo labasebegugile ngaphandle kwakhona okho kwesibhedlela
abasebegugile siyabanika kakhulu nxa usumdala irenti yakho awuyibhadali ngendlela ababhadala ngayo abatsha so wena yakho ilama-percentages uyabhadale i-certain amount nje ezingeni kwi-20,000 into esibanceda ngakho nxa sihlala phansi njengekawunsili
leyo bekuyingxoxo lo-councillor Mildred Ncube oka Ward 16 edolobheni lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silechahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba, igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nkosi Ndiweni isizalane seZimbabwe sala kwele Botswana. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ayikuyabongeka babawana.
Ye ungasitshela mnumzana ukuthi injani impilo khona ngapho kwele Botswana?
Uyazi lapha mfowethu singake sithi ukuthi impilo inzima lanxa inganhlanga. Ngoba sikhangele lapho esivela khona kubana kunjani. Kunzima kulelizwe baba. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ususetshenziswa ngabantu abangela into abayaziyo. Ngenxa yokuthi wena uyisihambi, awula ukuthi ungakhala uthini. So ngeke ngikhale ngokuthi kunzima ngenxa yokuthi ngibheke ekhaya lapho engiphuma khona ukuthi kunjani. Ukuthi mbalekeleni.
Yes, siyasizwe kuthiwa ungawona kwesinye isikhathi ungabanjwa kumbe awula maphepha kumbe uyabe kwenzakaleni. Uyajeziswa ngokutshaywa ngemvubu. Kuhamba njani ngendaba yokutshaywa le?
Ya, indaba yokutshaywa leyi limqotho lelo iyenzeka kodwa ikakhulu benza laba abangani basebangani eminyakeni kodwa lakho ayimnandanga sibili ngoba abantu balapha abaningi babo balocuku nxa bebona umuntu wokuza acabangela izinto ezinhle ngoba kunje nje nxa lapha ohamba khona nxa umuntu wakhona ebona umZimbabwe especially uyambona nje la ukuthini awuyamukelesekanga kahle ziba ningi inkulumo lama actions amanye atshengisa nje ukuthi bakhona fine abantu abangalabandlululo empilweni amfuna ukuhamba amanga akhona abanye abaziyo umuntu uthi umuntu ngumuntu kodwa abanye umunye umZimbabwe inyamaza ngoba uzathola ukuthi nxa kulokunye okwenzakalayo sebeqala ukuthi abatwana lapha abantu balapha lapha ayisibo bonke fine abaningi kodwa balala ubandlululo sini
kodwa
yiyo into esikhathazayo ngoba thina ngani uthola ukuthi kwesikhathi awulawo ama-rights akho njengomuntu
kodwa siyasizwa abanye kuthiwa bayathatha khona ngapho athatha umfazi wakhona ngapho ku-imuli ibe yimuli enhle sibili kube lokujabula kungabi lokuthi umama yena uvela ngaphi ubaba uvela ngaphi usuke wahlangana lakho yini okunjani
hayi mfowethu uyabona lokho kuqinisekile abantu singakhuluma ukuthi ye abantu balapha banjani banjani eZimbabwe bakhona abantu ababhedayo omama ababhedayo lapha bakhona omama ababhedayo akhona omama abakahle so iqiniso abayisi lokho kuyatholakala even langaphi lemazweni ngawaphi langaphi bakhona omama ababhedayo bakhona omama abangabhedile okunye uzathola mina lami nginje ngingubaba yimi engenzela khonokho uyabona kodwa unfortunately mina lokho ayazayihlala ngoba mina nithemba uyalapha ngibuye mvele sengithethe uyabona so kodwa abakhona abafowethu abaningi abachadile abanye bahlezi kahle abanye hhayi baphezu kwembawula
ye manje asithi uyavakatsha nje uyangenangena kumbe lapho kunathwa khona kumbe okuswa khona kumbe nje okujatshulwa khona bakukhangela njani bakuphatha njani abantu bakhona ngapho
uyabona abantu balapha bona ngathi ngesilungu they are very sensitive yabona okunye sokusiya ngokuthi wena lawe uziphatha njani ebantwini lawe ungatshengisa ukuthi wena maybe wena uzitshela ukuthi wena uspecially ufundile kumbe unjani labo baza kuphatha njalo mina angifuni ukuhamba amanga sengilesikhathi sibili ngikule indawo leyi okokuthi lakhathesi izikhathi ezinganxa ngihamba vele hayi angisaya even anqanjile nje zami incwadi endlini angilahlupho kangako ngoba bayangazi abantu siyaphila sonke labantu asike ukuthi into engangihluphisanga ngoba I remember ngelinye ilanga ngake ngaba le problem ngangingathwalanga incwadi zami kodwa ngatholakala ukuthi abantu abaningi vele khona bayatsho ukuthi anolo muntu siyamazi lo angizange mbe lehlulo inxa yokuthi kusiya ngokuthi abantu uphila labo njani lawe njengomuntu kodwa thina lathi kumele sizame ukuthi siziphathe kahle kwenza ukuthi laba bantu bakuthande ngoba uhambile uyisicelisi isicelisi kasiladi siyini esiyithathayo
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyathanda ukunivalelisa lonke balandeli be-studio 7 kanye labakhokheli base-studio 7 ngicela ukuthi kasizameni ukuthi singakhohlwa ekhaya kunzima nyazi kana amadoda angabe ayazi into abayenzayo kodwa lathi singalahli ithemba akukho lapho esingaya khona asizameni nje kusasa sizamele abantu abethu ngoba thina vele akusekho okukhona nathi hayi ngiyabonga mfowethu
hayi lathi sibongele
hayi kuyabongeka baba
Lo ngumnumzana Nkosi Ndiweni isizalwane sezimba sihlala kweLebotswana ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Sibongeke ingwenya lapho ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu ele Highlanders abanye bathi iBoso abanye bathi Chilamoya liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba iNgezi Platinum Stars nge 1-0 uPrince Dube nguye ohlohlileyo ngehlandla lakuqala lokho kuthi kubana iHighlanders siza Pateka emdlalweni weCAFA Confederation Cup ngomnyaka ozayo imele eZimbabwe.
We sizwe simnyama. We sizwe simnyama. We sizwe simnyama. We Selagithi laseZimbabwe
awusuyomncane ngishona kancane wena
awusuyomncane ngishola kancane kusizwe zonke zaphansi omthunzela
wesizwe simnyama
wesizwe simnyama wesizwe simnyama Selagithi laseZimbabwe
Suyomncane ngishona kancane wena
Awusuyomncane ngishona kancane Uzizwe zonke zingaphansi omthunzelanga
Arise and shine
Arise and shine For your light has come And the glory of the Lord Has risen upon you
Zimbabwe Shine Zimbabwe, she is
Zimbabwe, for your light is come. Zimbabwe, shine Zimbabwe,
Zimbabwe, shine
Zimbabwe, shine Zimbabwe,
arise and shine
Zimbabwe, shine Zimbabwe,
Zimbabwe,
shine Zimbabwe, shine
Zimbabwe,
shine Zimbabwe, shine Zimbabwe,
Zimbabwe,
shine Zimbabwe, shine Zimbabwe,
arise and shine
Zimbabwe. Shine Zimbabwe,
shine
Zimbabwe, shine Zimbabwe,
shine
Zimbabwe, shine Zimbabwe,
shine
Zimbabwe, shine Zimbabwe,
shine
Zimbabwe, shine Zimbabwe,
arise and shine. Iqembu le Men of Influence behlabela kamnandi ke besiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuyaqhubeka umumo wendlala la uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elengeza iplatinum kwaneleyo livalelisayo ngontungameli Nkomo.